Ezindabeni zethu lamhlanje lino Mike Hove eZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuvikelwa kwamalungelo abantu emsebenzini abazenzela yona ngokusebenzisa ingqondo eleWorld Intellectual Property Day. Umbukiso walonyaka wokuthengiselana lezamabhizimusi owe-ZITF uqhubekela phambili lapho umsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga uthe umongameli Emmerson Mnangagwa umelele abekhomishini e-ZEC ukuthi bagcibe amalungiselelo okhetho anduba anqume ukuthi ukhetho lwenziwa nini. Uhlangothi okubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende eZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, ikhala ngokuthi amankampani kanye lozulu jikelele balesikwelede semithelo samabhiliyoni edlula amane amadola $4.2 billion. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluze ngomama sixoxa ngokukhulunywa ngabesifazana emihlanganweni yamabhizimusi enziwa ngaphambilini kombukiso we-ZITF. Liyasazi na isimo lesi? Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama umagagasi athi 909 AM 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.